Lokhu kuphume emhlanganweni welangeli lodwa owenhlanganiso ezijeneyo ezilwela amalungelo abesifazane owenzelwe eHarare. Unkosikazi Siphathisiwe Moyo owenhlanganiso ye-Women's Coalition Group uthi babone kufanele ukuthi bacubungule inkinga ezibhekana labesifazane suku zonke empilweni zabo.
Lapha besikhuluma ngendaba zokuhlukuluzwa kwabomama kuma-public spaces, ngathi endaweni ezinjengokugadeka khona amakombi lalapho nje anyway kungaba ku-public abangabe befuna ukwenza abafuna ukukwenza khona, omama batholakala behlukumezwa kakhulu especially ngama-touts lamawumbi.
Abesifazane abaningi bakhulume ngabe behlangana lakho ezandleni zabatshayeli bamakombi labowindi okufana lokuthethiswa, ukubanjwa imizimba yabo bengafuni, ukuthathelwa izikhwama zabo lokunye okunjalo. Bathi isimo sokuphose kufike kukhulu ekhulwini, 97% samacala anje agcina engathonisiswanga. Unkosazana Chiedza Maromo wenhlanganiso yeKatswe Sisterhood uthi omama kumele bebika amacala anje emapholiseni.
Usihluluziwe kumele ungafike police station and kumele usukele singcane ukubona abantu abe-victim family unit, ngoba amapholisa bona ababethandeli babe sibungudla indaba yakho kodwa bengasozela ukunceda. So mawuphanjani somele uqale ubone abe-victim family unit ukuthi ama-legislators kumele sihlane labo ufake imithetho eyaprotekta abantu.
Usiphathisiwe Moyo obesemhlanganweni lo uthi ubona lo mhlangano uzaphathisa ngoba uhlanganisele bonke abalokwenza le ndaba ezinje.
Bonke ama-stakeholders, sikhuluma ngamapholisa, abe-gender commission, uminister wethu we-women affairs, konke okukhulunywe lapha mbona ngani ukuza implementwa, okunjengokuthi amawindi lama abakhishwe, ama-combi drivers azakale ukuthi ngobani. Lapho kugadelwa khona amakhombi abantu bebe yilapho abahamba khona kuyagadela amakhombi, abantu bengaphonge ukugadela amakhombi everywhere.
Abathuthisi abangene kulo mhlangano bakhuthaze omama ukuthi besebenzise imithethondaba eyasungulelwa amacala okudlwengula lokuhlukuluzwa kwabesifazane zamantombazana, ama-victim friendly courts, njalo bebuya labantu abazimisele ukubafakazela. Ngensonto inhlanganiso ezimela abamakhombi zibambe umhlangano eChitungwiza zikhuthaza abatshayeli ukuthi bengaphatheki kukuhlukuluzwa kwabesifazana. Lo mhlangano ungenwe yinhlanganiso ezigoqela iKatswe Sisterhood, iLegal Resources Foundation, iWomen's Coalition, iGender Commission, leHarare Residents Trust lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.